So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 5 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezi hamba pambili
ikakhulu izinto ezinjengenyama izinto ezinjengabo magwili izinto leziyana ezinjengabo flour abantu abazidinga kakhulu nqa besekhethini lekhisimusi
inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu isiqalile ukukhwela mahlayana phambilini kwekhisimusi
sibakhuthaza ukubana abantu abatsha besuke kuma drugs noma izinto zingahambi kuhle elizweni siyabe sibazamela imizamo leyi njengabo councilor babo esigabeni
uZulu uphatheke kabi ngokwanda kwabasakhulayo abagula umkhuhlane wengqondo ngenxa yokusebenzisa izidakamizwa Kwezemidlalo iMorocco ilolota iqembu laseAfrika eselisele kumidlalo yeWorld Cup ngemva kokutshaywa kweSenegal nge-3-0 iEngland izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association ithi intengo yezinto isiqalile ukukhwela mahlayana ezitolo phambilini kwekhefu lekhisimusi. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi uZulu weZimbabwe uza kuba lekhefu elinzima okumangalisayo. EHarare ikakhulu i-2 liters yamafutha okuphekisa we-cooking oil ibika ikhwele isuka ku-$2.75 yaya ku-$2.90 kwathi i-2 liters yamazowe layo yakhwela isuka ku-$2.70 yaya ku-$3. Sixoxele siphathamandla seNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Yebo izinto sezicalile ukukhwela kusiya ekhefini lekhisimusi ikakhulu izinto ezinjengenyama izinto ezinjengabo magwili izinto leziyana ezinjengabo flour abantu abazidinga kakhulu nqa besekhefini lekhisimusi kuyinto esiyajwayeleka kakhulu elizweni ukuthi nxa siya kukhisimusi unqa uqathanisa lamanye amazwe lapho kuba lamaseli kwehliswe izinto ngakomakhelwane khona lapho kubobutswana kube South Africa lesi sikhathi ngesamaseli izinto ziyehla zibe lula ukuthenga kodwa kithi nxa sisekhefini ziyaqansa izinto ziye phezulu abantu ngokunjalo soze babe le Christmas enhle ngokuba nxa zingamemetheka izinto ngalindlela zisiya phezulu kutsho khona ukuthi balutshwana bazazithenga ngakho ke asoze ikhisimusi benhle la kancane
kusiyafika ikhefu lekhisimusi Ncube kubo 25 mpalakazi khonapho libona umumo uminjani kundaba zentengo
kusiyafika ikhisimusi isicabangela ukuthi izinto zizabe sezikhwele kakhulu kulalokho ezikho khona ngokuba sekwaba yinjwayelo vele ukuthi nxa kufika lesi sikhathi izinto ziqanse ziya phezulu zigcine ziseneliswa ngabalutshwane kakhulu ngokuba abaningi vele kabasebenzi abasebenzi abasolo bathola imali encane bazuza imali encane emisebenzini yabo abanye abasebenzayo njalo kufana lokuthi kabasebenzi nxa kuqathanisa imali abayizuzayo le mali abafanele bayisebenzise ukuthenga izinto ngakho ke sinanzelela ukuthi nxa uqathanisa lendlela vele sesikubona ngayo uyakubona ukuthi izinto eziningi kusiyafika ikhisimusi ziyabe zingasathengeki ebantwini abaningi okuza kwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu kanti ke kasingakhohlwa njalo ukuthi ngaphandle kwechristmas yona le izinto nxa ziqalisa kanje zithatha imali yeschool fees zithatha imali ya next year edingeka ukuthi abantwana babuyele ezikolo bayefunda ngendlela efaneleyo
ezinye indleko ezifana lama school fees libona zikhuphuka lazo yini sezivulwa khonapho isikolo libona zikhuphula ama fees
izikolo ngobunengi zizaya phezulu kusiya ngokuthi uhulumende uyakuvuma yini kakhulu lezo ezincediswa nguye ezakhe ngokuba zidinga ukuthi kube nguye ovumayo kumbowalayo ukuthi ischool fees siqanse siya phezulu kodwa ukuqansa sizaqansa ukuthi sizaqansa ngokungakanani yikho esingakabi kwazi kodwa ke kulokho esikubonayo ikakhulu nxa uqathanisa leminyaka edlulileyo siyakubona ukuthi ischool fees sizakhwela vele kakhulu ikakhulu kuma private school kanti ke lazo izikolo zikahulumende zizakhweza kodwa kasikwazi ukuthi sizakhweza ngamalini njengoba sibona kuso sonke isikhathi kusiba lenguquko zona lezi ezenza umnotho ube nzima ama boarding school azakhweza lalapha lalaphana sikhangelela ukuthi kukhwele njengenjwayelo vele ikhuba lizatshona empilweni yabantu ibe nzima kakhulu ngoba kakukho kusala emuva konke kuhlala kukhwela kusiya phezulu
Umnumzana efidlela Ncube ngohlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Uzulu weZimbabwe useveze ukukhathazeka ngokwanda kwabasakhulayo abahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yokusebenzisa izidakamizwa. Iphepha ndaba leNews Day libike ngempela sonto ukuba iziphathamandla zesibhedlela seyingutsheni kobulawayo zithi liyalikhuphuka inani labatsha ababulawa yilo mkhuhlane abadinga ukwelatshwa kulesi sibhedlela. Udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa solubhahile kakhulu eZimbabwe lapho abasakhulayo abenza khona amagigi ngudlu banathe njalo bebhema okudakayo okugoqela icocaine. Umkhuba lo ugcina ugxila kwabanye umuntu aphenduke abe yisigqili sezidakamiswa. Ziningi inhlelo eziqhutshwa zinhlanganiso ezizimeleyo kanye lohulumende ngenjongo yokuqeda lolu dubo. Ngempela sonto, ukansila ka Ward 26 emganwini kwabulawayo, umnumzana Mpumelelo Moyo, uqoqe umdlalo wenguqu ngenjongo yokukhuthaza abasakhulayo ukuthi bachiyane lezidakamizwa njalo babhalisele ukuvota ngobunengi. Sixoxela ewachasisa.
Siba kuthaza ukubana abantu abatsha besuke kuma drugs noma izinto zingahambi kuhle elizweni siyabe sibazamela imizamo leyi njengawo bo councilor babo esigabeni o councilor abe CCC aw councilor abalenhliziyo zokuthungamela abantu abazela usiza abantu ezigabeni sikhakhayela ukuthi singathi nge Saturday umgqibelo bachone bedlala ibhora kulama teams ayi 10 almost about 200 youths ade bedlala ibhora leli singathi azange bebe involved kuma drugs singathi they were rehabilitated ngelanga loneli sikhangela ukuthi going forward sicontinue sibasupporta ukuze bephume zamtshose kuma drugs lawa izidakamizwa esezibaqedile kulama wards engutsheni khathesi agcweleyo abantu behamba besiya khona ngale ngutsheni sebe singathi sebe le mental sickness or illness ngendaba zama drugs zonezi i-tournament leyi adiqhuquzela izinto zonezi esengizibalisile.
Bakhona yini abasebenzisa izidakamizwa abaziwayo ongathi bebekhona kumbe belihlanganisa nje abasakhulayo libaxwayisa kungelane lokuthi bayadakwa kumbe kabadakwa?
I-tournament le yadihlanganise bonke abasebenzisa ama-drugs labangasebenzisiyo. Laba abasebenzisayo besibabonisa ubungozi bama-drugs laba abasebenzisayo. Sibakhuthaza ukubana bechiyane layo ama-drugs lawa. Sibatholele ama-opportunities ku-sport. Sibatholele ama-opportunities abangathotshona bezilibazisa ngawo besuke kuma drugs la ingozi njalo labo abangakaqalisi kuwasebenzisa besibaxwayisa ukuthi bathethe iqhinga kumbe esingathi idecision eqondileyo kubana behlukane lama drugs sibakhuthaza kubana bengabi tempted ukungena kuwo noma ama opportunities sibone ukuthi elizweni wakho abantwana sebetshona bebone ngani bazilibazisa kuma drugs acine balimaza besibakhuthaza kakhulu ukuthi took a bold step a good decision kubana betshiyane lama drugs bengangeni kuwo sibabonisa ukubana lapho abafisa khona ukuncediswa ababuye njengokhansela wabo kuwa 26 emganeni kobulawayo bebuye ngibadingela ama-opportunities okuthi betshone bezilibazise ngawo ngoba abantwana they're hard working bengikhuluma labanye abathi khansela thina sagraduata ngama-degree lawa lalawa atshiyeneyo ayisikho ukuthi ngabantu esingathi ngama-youth angafundanga kodwa ngamantu abesigaba ama-youth afundileyo kodwa aswela ama-opportunities ekugcineni agcina sebone ngani ama-drugs wona lawa yiwo abangaphila ngawo angabaphilisa yiwo abangangababalibazisa ukubana bekhohlwe ngobuhlungu ukuhlukuluzeka ngezanu-PF elizweni beswela ama-opportunities bekhule beze bebe abantu abadala bengakwazi e-industry bengakwazi e-factory bengazake beqhatshwe kodwa bona bethwele ama-qualifications.
Umnumzana Mpumelelo Moyo ngukhansila ka-Ward 26 emganwini kobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INewsday ibika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukusilela kwamagesi eZimbabwe kulakho ukubangela ukuthi uhulumende acitshele zonke izindlu zabantu amagesi. Umnangagwa ubikwa esithi uhulumende ugijimisa uhlelo lokuthapha amagesi elangeni ngesola. Ikroniko yona ithi umphathintambo obona ngokwenzakala kobulawayo unkosikazi Judith Ncube usexwayise ukuba kungumlandu womuntu wonke eZimbabwe ukulwisana lodlakela oluqondiswe kwabesifazana. Wethule amazwi la ekunanzeni umkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Soku isikhathi sembiko yenu.
Njani ninjani Studio 7? Hayi thina siphilile ngapha sizwa yazizani behlulo kwayo ngoba litsho langaliphilanga bakazi bavume ukuthi abantu babo batshaya abantu. Kanti khona lanxa ngaba ngubaba usasa abantu bakho kuye kuthe batshaye abantu wale usasa kuthe batshaye abantu wale. Uyabe usithi ngubaba seloqondileko ukuthi uzama ukuthi ukhuze kube lokuthula. Hhayi lokhu uvele ngumnangagwa vele amnangagwa ngoba sesale ukuthi waphatheka kugugula unto ngokwabo vele kokwenza izinto besala.
Balonani basakazi bakwa-Studio 7 embathanda basilethela iindaba ezimnandi eziqiniso. Siyabonga, sibonga kakhulu. Mina nje ngihlalani nesikhalazo nje ngomnangagwa. Uyabona into eyenziwa umnangagwa abantu ayikho right. Ethatha imali enikeza abantu amatitsha asokola akafuni ukubanikeza imali enikeza abantu nje. Uyakhotha ukuthi laso ngesi sikhiwe sikhuluma isikhafula made eliphephephephe ikhuluma isikhiwe esingazwakaliyo izeteacher uteacher nguye wameza wakhuluma leso sikhiwo. Ezibhedlela kulaa midi ibhedlela zifile zathukwa emazweni lapha ngezibhedlela. Hayi Mnangagwa mani wasebenzisa ubuchopho mdala mani. Hayi zano nje akusebenzisa ubuchopho umgwaqo kufile kodwa apha emabhodi asithathele imali zinqubunqubu zezimali siyenzani kati imali leyo. Hayi ngicala ke lifunde yami la ke lifunde ike lifunde la uba Mnangagwa lakayizwe asobaba vele kimi lo mdala lo Mnangagwa lakayizwe. Ya namba yakhonale khonale khonale ungazwa khona umuntu futhi angezifihli mbuya khonale.
Linjani Studio 7 linjani banjani banye salibingelela lonke uChristande kungamini ngokusisa abakhuluma lapha ku Studio 7 siyajabula ukuthi ngisinikeze singakwaziyo izindaba ezinhle hayi izani kayekela ukuthi ukuhamba labantu bazenza abantu ababright nxa bekhuluma kodwa bona bekwazi ukuthi nxa behlezi imeeting yabo babashaya abantu bahlala imeeting zabo bethuma abantu ukuthi lina mayinzi sizenika imali yezikadi libe selinithi bashaya laba be-triple-C lingababona bekhampena yinto eyayisenziwa futhi umgaba esaphila esahamba babehlangana emahholu bengena emahholu bekwenza lokho bethatha ama-oveti baqhubele izibhamu behambe ama-oveti bethi lizwe leli labuya ngegazi akula muntu ongakwaziyo ukuthi izanu vele ihlale ikhuluma ukuthi nge-Europa ngegazi yinto esilandelwa nguye upresident Mnangagwa nabalandeli bakhe yona leyo nto eyisenziwa ngumgabi bengawina futhi bazawu besenza njalo behlukumeza abantu ngezikhathi zokubuya kwamavoti kungaphela amavoti abasela lapha ababuya khona sebesiyazihlalela ngoba besebekwazi ukuthi bawine ngokutshaya abantu ngiyabonga
salibonani basakazi we-Studio 7 ngiyalibongelela labalaleli ngithi congratulations kwabavotileyo ama-triple-C hhayi siyabonga kakhulu elikwenzileyo besingatsho especially njengebhinga indlela abantu ade bekhala ngakhona kumagroupu into ade senziwa ngabantu bezanu p f hhayi kunkulunkulu khona sikhulekeleni ukuthi lolu hlelo olufuna ukwenziwa i-au kuzovotisa ezimbabwe luphumelele usathane angavimbi ngoba yi izanu p f yenza intando yayo shemo khathesi kunje bakhontes bakhuba kampenile besithi kuyavotwa ngelast minute ikhothi yabe isimisa sokuthiwa yeke kunje ikhuluma ama-reasons afile esingawaziyo okungangokuthi ikhothi itshelwe izanu njengoba vele izanu yenza intando yayo emakhothi ukuthi nabamise nini ukwenzela ukuthi thina lezi ekhila silungise sifuna uthatha wonke amawadi ayi-5 ebhinga hhayi kabayenze kodwa sohlangana kukhetho lwa-next year oluyabe lu-free next year ubuhle bangikhona luzabe lu-free ukhetho ngoba vele asisoze sivume akathethi kuma-bi-elections kabayenza intando ndiyabo lezeki yikho libona izeki yala le voters row iyakwazi ukuthi vele kulwesitoti abafuna ukusenza hhayi yebhinga basebenzisa le khothi ankulunkulu khona lingalahli imbeleko bantu bebhinga silitshayela amahlombe lonke elivotileyo lalaba abasegangeni lalaba abalimeleyo hhayi konke sikunikele kunkulunkulu kunjalo vele empini kodwa sizonqoba
ndivuka njani Studio 7 ndivuka thibasakazi bethu hayi siyabonga kakhulu sisenhlanhlalo kuhle kuthi unkulunkulu ngeye sigcinela lina kakhulu elisibalele zendaba zethu ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi bengalibali ukuyabhalisa ukuvota please abantu abayevota ngelungelo lethu lenqubekela phambili lokuthi sithole impilo ekahle ngemisebenzi yethu abantu abayebhalise ukuvota sibili asikhuthaza nanani sebhalise ukuvota sivungisele sikufisa singahlali ngezandla abantu bakithi please sabesebhalise ukuvota ukuze into zonke zisihambela singahlali singabakhalayo njalo nje izikhathi zonke sambeni isikhathi ngesethu kathesi ngesethu ukuthi sikufunayo sikukwanise asizameni ngendlela zonke sibantu benkosi siyebhalise ukuvota mayuthi badala konke sikumandleni ngezinyawo engabe lobuvila engakuthi lokho elikubonela kubona emuva lekhaseezalolokhu kusenzakala kufanana soze kufanana sambeni sebhalise ukuvota isikhathi sokutshintsha manje kathesi isikhathi sokuthi sitshintshe senze sikukwanisayo ngiyabonga kakhulu okhuma ngosifanda kwalesisana
salibonani kwi-Studio 7 salibonani siyacela please dubeko sibanda like nisebenzele iphathi hhayi ningabi loku nilikhuluma ngomlomo angani liyasebenza awubheke ebhinga manje zidlulele ukuyimbi lapho kanti umsebenzi wenu yini wena hhayi niyakhankasa suke lapho likhohla abantu lihambe lithule li-TV hhayi liyasidlisa mani dubeko sibanda hhayi ake lizame ukuba ngabantu hhayi siyasola singabalandeli no ningakhangazi lichiye abantu benjalo lingabayenzeli izinto abazifunayo hhayi iphindi siyathathwa izana hayi kudube kusibanda hayi hayi okwenu ukukhuluma ngomlomo kuphela angalizenzile enkulu manje sidliwe manje futhi lama election adlala siyadliwa phela no asithandi lento lesi yabalandeli hayi
labo ve kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ibika ukuba umongameli wakwele South Africa, uMnumzana Cyril Ramaphosa, uthi ikusasa lakhe esesikhundleni lesi selisezandleni zogatsha lwe-National Executive yebandla lakhe elibusayo ele-ANC. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi kumele achiye umsebenzi ngemva kwempumela yophenyo olukhomba ukuba engaba wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshontshwa kwemali engena ku-$4 million eplazini lakhe lephalaphala. I-AP ithi izulu lesikhukhula libulale abantu abayisishiyagalolunye kwele South Africa eJohannesburg ngempelasonto. Abantu laba babikwa bengamalunga esonto engaqanjwanga ekade bebhabhathisana emfuleni uJuskay River. I-AFP ithi izigilamkhuba ebezihlome ngemibhobho zingene kwenye indlu yokukhonzela ngodlakela kwele Nigeria ngesonto zathumba amakholwa esimoslem angama-219. I-Voice of America yona ibika ukuba unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe uMnumzana Anthony Blinken uthi umfutho wezitsheziso zenotho ezetheswe eleRussia ngamazwe angentshonalanga uyaqhela mihla lamalanga khona athi sokubangele ukuthi eleRussia lehluleke ukuthenga izikhali zokusebenzisa ekuhlaseleni eleUkraine. Ekhuluma emsakazweni we-CNN izolo uBlinken uthe ngenxa yezitsheziso lezi iRussia ayisenelisi ukuthenga konke ekufunayo okokulungisa izikhali. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abatshiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo ye-FIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar. Kwezemidlalo iMorocco ilolodwa iqembu lasezwekazi le-Afrika eselisele kumidlalo ye-FIFA World Cup ngemva kokubhaxabulwa kweSenegal i-England nge-3-0 izolo. Ukunqoba kweNgilandi kutsho ukuthi singenile kusigaba sama-quarter finals lapho ezanqikilana khona lentshantshu eziphethe inkezo ye-World Cup. IFrance kumdlalo okhona mhlaka 10 ngomgqibelo. Amanye amaqembu asengene kuma-quarter finals yiNetherlands le-Argentina, wona azanqikilana ngolwesihlanu mhlaka 9. Namuhla yaqhubeka imidlalo yokudinga amanye amaqembu azangena kuma quarter finals. Ele Croatia lizabhuqana lele Japan. Kuthi iBrazil yona inqikilane le South Korea. Kusasa iPortugal izadlala le Switzerland. Kuthi iSpain yona idibane le Morocco. Okuyilolodwa ilizwe leAfrika eselithwele amathemba abantu bakulelizwekazi. Sixoxele intatheli yezemidlalo uJafet Ngwele Dube saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokunqotshwa kweSenegal izolo.
Hayi, Senegal bengiyithembile laphana mesithi zayenza ngcono kodwa hayi kwanya uyalile. ISenegal yenze lokho ababiza ngesikhiwa bathi schoolboy blunders. Ngiwakhangela nje igoyo yokuqala ngazo uMendi ugoalkeeper ukuthi bekutheni laphana. Ekuqaliseni abantu bahle basola nje lami ngihle ngasola ukuthi hayi uMendi indlela abahamba ngayo leyinganayisiyo. Sabona igoyo yokuqala yona leyana bekumele azama ukungcono. I think yona le ihle yabulala i-confidence. So kuthe igoyo yesi-2 yona le just before half time nje few seconds before half time yahle yababulala i-confidence kuSenegal. Mina besengikhangele ukuthi hayi Senegal ngihamba ku-half time kuyi-1-0 uyakhona ukukwanisa ukuye ukuthi ucoach hayi azama ati kodwa kukhanya kwehlulile nosaga wabuya wazitshayelele elesithathu. Siyabatshayela ihlombe nje lo babedliwe badlalile badlalile. Kade sesikhangele iMorocco ukuthi ye singaqhubeka la.
Iyadlala kusasa iMorocco leSpain. Ubona izala nkomoni lapho?
Hayi, iMorocco leSpain hayi, mbona iSpain eza ngoba lapho. iSpain loba iqine number 2 egrouping yayo. I think iMorocco lapho hayi ayingeke ibe le challenge kakhulu, kodwa iMorocco itshengisele nje ukuthi nayo iyabuya. Kodwa manje sikhangele nje iSpain yama-stage lawo esesikuwo, kuyaziwa ukuthi igame le ungadliwa usudliwe ungawina suwini. And iyathi ibuya kugame le yambona ukuthi ngabuya nje ixegisile, yabo ibophile layo ithe qine ithe saka. And vele abasoze banika iMorocco i-chance. Ngibona iSpain kuyiyo ewinayo.
IBrazil kulabo abayisekelayo bathi hayi ikhanya izathatha inkezo mpela yiyo ezayiphakamisa iWorld Cup. Kodwa sibone inqotshwa iCameroon ngolwesihlanu nge-1-0. Njalo kusasa izanqikilana leSouth Korea. Ubona iphumelela yini kulowo mdlalo? Sicine sibona ihamba mpela isiyangena la kufinali iphakamise inkezo.
Lo bayinqotshwe iCameroon iBrazil ngiyibona ihambela phambili. Kuma group stages lapha naye ukuthi game yayinye yabe ngasela effect nje kuma standings iBrazil ebisikwazi ukuthi siqhubekele phambili kusecond round. Kodwa ngiyazi ukuthi befuna ukuthi icine iwine amagame onke, kodwa iCameroon lapha naye yala. Hayi, angiboni yehlulwa yilutho. IBrazil ngiyibona ifika ufinal loba ingasoze ithathe inkezo, kodwa hayi ufinal lapho hayi ngiyasho ukuthi iyafika sibe. Hayi, IBrazil ngani ngamanye amathimu aqinileyo khona layo kubo France khonapho. Yadliwa iCameroon kodwa hayi ngombono wami ngendlela edlala ngayo la maplayers akhona laphana hayi I think IBrazil ufinal iyafika. Lowi phakamisa inkezo ngakhona kuyiphakamisa.
Jafet Ngwele Dube yintatheli zindaba yezemidlalo uthi hayi ingafika kufinal iBrazil iphakamise njalo inkezo. Khona zake sibone bathi ibhola liyiround, sizabona ukubana iyozala nkomoni ke lapho ngoba iFrance ila isingathi ngama-defending champions ayisoze ivume nje ihluthunelwa inkezo mahlayana nje. Imidlalo yalamhlanje njalo sivala nje uhlelo imi kanje. IJapan izanqikilana leCroatia ngesikhathi sika 10 o'clock a.m. Ngesikhathi sakhona apha eMelika Eastern Time. Kuthi iBrazil yona izanqikilana leSouth Korea ngo 2 o'clock ntambama emini rather ngesikhathi seMelika njalo. kuyabe sokuntambama ke lapho eZimbabwe. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 olivalelisayo nguntungamilinkomo litshone kuhle.